Thina-ke njengezisebenzi sithi thina ilungelo lesisebenzi lilungelo loluntu. Sibeke lokubana sitshengisele sisezigaladini zakoBulawayo. Sihamba nje sihlabelela sitshengisa njalo amagwaliba lapho abekakade ebhaliwe izifiso zezisebenzi ikakhulu khonapha e-Western Region. Sithe kodwa-ke esithi wall basekufika amapholisa kuqale kwadila ipholisa elilodwa ebelidwetha umbhobho lasikalama phambi abantu bama kwazi sekulandela amanye amapholisa amabili kusesibabuza ukuthi kade kwenzakalani sebesithi bona manini limelela abakhulu bethu because abakhulu basebebuya sebebuyileke abakhulu basebesithi bona kungani lihamba lingelapholisa esigodi sesilathi siyamangala ukuthi kulokhu kubangelwa yini ngoba silazisile ukuthi siyabe silemali.
Izikhalazo zenu kahle kahle ngalolu suku njengezisebenzi yiziphi?
Izikhalazo zethu ngalolu suku siyazi ukuthi i-International Human Rights Day lusuku oluphetha okuthiwa yi-16 days of activism against gender-based violence. Ngakho-ke kube le petition-ke ebibhalwa yona le region ebiqondane lezikhalazo abantu abathe zifanele ukubana zethulwe kunkokheli zelizwe lokunkokheli zama-ministries athiyeneyo. Izikhalazo ezinjenga indaba yamanzi, siyakwazi ukuthi koBulawayo lapha kulamanzi, amanzi ayahlupha lapha koBulawayo, kodwa kutsho ukuthi amanzi kawakho, amanzi akhona eZambezi. Akula muntu ongasitshela ukuthi amanzi awakho ngoba uZambezi ugcwele njeyani yaswela ukuthi amanzi akhona ngahlala. Amanzi akhona eMthabezi kodwa kamanzi la ukuthi alethwe lapha koBulawayo kukhanyayo kuyinkinga. Yikho-ke ngolunye udaba obeluphakathi kwezikhalazo. Enye indaba njalo ngiyezesa siyakwazi ukuthi amagesi ayacutshacutshe okunye kuze kwadala lokuthi ama-companies amanye avale. Siyazi ukuthi loba kucitshwa ilizwe lonke kodwa-ke umuntu usuka besethola angavika ngakho ukuthi hhayi ngivalisa ukuthi angisasenelisi ukubana ngisebenze okugcweleyo ngenxa yokucitshwa kwamagesi. Njalo kungasikho lokho kodwa bona abahlali bakoBulawayo kona kuvele kuyabahlukuluza ukubana bacitshelwe amagesi. Siyakwazi ukuthi umuntu ukuthi abe sekukhanyeni kulilungelo lakhe, amagetsi alilungelo labantu.